anokonekene mfaro ndinwe
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kudivana mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 14 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukulumunjwa ngwakho bahlabezulu namhla ngilapha nje ngilazise lingalaleli omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane usumuyi.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla njalo kolunye uhlangothi abantu labo badinga ukuhlatshwa.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
I-Studio 7 ibambana lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla elizweni njalo izolo ubulale abantu abangamachumi phose amane 38. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 belawo. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bahlatshe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane izolo ngesikhathi esazisa ilizwe ukuthi usengeze isikhathi sokuqheliswa kweziqondiso ze-lockdown ngamaviki amabili. Kobulawayo bebehlatshwa abantu njalo namuhla kule ndwendwe. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Ekhuluma kumabona kuthi izolo Mnangagwa uthe phakathi kwamaviki amabili bakhangelele ukuhlaba abantu abayisigidi 1 million. Uthe njalo umkhakha we-COVID-19 umemetheka ngamandla owe-Delta yiwo osubhahile elizweni. Emaklinika lasezibhedlela kobulawayo bekulokho kuyisiphithiphithi namhlanje, abantu bekundwendwe zokuhlatshwa. Lanxa uhulumende esithi amajekiseni asekhona kulezi nsuku, abanye bakhala ngokuthi ngabe uyengeza indawo lapho ukuhlatshwa khona abantu ngoba ezikhona zilokuminyana okwenza abantu bathone kundwendwe beze babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Eklinika yenkulumane imzila ibimidwa kwamagama. Umnumzana Zwelibanzi Bhebhe ukhala ngokulinda emzileni.
Ngiyahambi kahlahla inkinga ngamalayini abe madala khona. Hhayi umkhuhlane khona ungakhona ukukhona abantu bayaphela. Uyazwakala uzwakala ukuthi hhayi kwesindawo langaphi langaphi usithola ubonakele njani njani.
Unkosazana Sibongileni Ndlovu ohlala emathobana yena usehlabile uthi abantu kumele bahlabe ngobuningi. Uthi ijekiseni le ayibuhlungu ngitshola kancane.
Mna zange ngisaba ngahamba sibina zange ngisaba ukuhamba uyehlatshwa. Hayi kwakuraiti kwakungena problem hayi kuwubuhlungu. Sihlatshwa bayaqala basihambe sibanike ama-ID then sebebhala ama-details ethu then after that sesihlatshwa.
Lanxa nje abanye behlatshwa abanye belokhu bethikaza. Omunye wabo ngumnumzana Prince Mhlanga.
Abantu bayahlatshwa mara abanye basaba ukuhlatshwa. Lam ngiyesaba mara ngizohlatshwa nami. Eyi hhayi la ngisengababona abanye abahlatshwayo abanye baba wiki 2 months but yafa sizwa njalo.
Unkosazana senzeni ngundu uhlangane la eqeda kuhlatshwa eklinika ephumula engani wethukile.
Hayi ngi-right. Sisaba ukuhlatshwa bethi kuyafana nabahlatshiwe labangahlatshwanga ngoba even labona babahlatshiwe bayafa. Bonke abantu abaningi basukumile namhla la izolo bakhanya sebebonile ukuthi hhayi kufanele behlabe.
Eklinika yasenorthen khona sithole bebaningi njalo begoqela unkosazana Shamiso Maphosa.
Nasendihlatshiwe S2 ngihlatshwa mhla ka-6 August. Ukuhlatshwa kwakhona kwakukhanya ku-fast. Zange sithathe isikhathi eside akubuhlungu.
Abantu besifa ngobuningi bakhona abalokhu besemba phansi besithi abasoze bahlatshwe. umnumzana Ntando Nkomo wemagqoqoba ngomunye wabo.
Jikisende vaccine le ngake ngiyihlabe ngoba ingqondo yama China lapha bafuna ukubulala umhlaba wonke. Mina ngithi ayibuye phezulu komzimba wami yona ivaccine yangkhona kodwa mina ngihlabi ngithi ngansiva ungcono ngife ngoba lokhu izinto zama China izinto zesitsotsi ufuna ukusibulala umhlaba wonke. Angihlabi hlaba nini izithutha.
Amazi akhe asekelwa ngumnumzana Gilbert Chuma weBellevue yena uthi uzwa kuthiwa umjovo lo uyalimaza abesilisa kundaba zocanzi.
Mina into yokuhlatshwa leya ngiyisekhondi ngoba ngizwa izinto eziningi ngayo amadoda amaningi a-affecteka kakhulu. Ngizwa kuthiwa iyabathena bezizwe bengasafuni bantu besimame. Imuli yami mina ngizayitshela ukuthi bengayihlaba lapha ngoba angiyithembi ivaccine le. Ehlatshwa abantu eke nhlatshwa
unkosazana akhethwa kuhle Dube ohlala enketa uthi siwaqedelana lakho
senhlatshiwe zaze zabambili zonke first le second dose anizange ngizwe kulutho konke nje kube normal akuzange kwatshintsha lutho kwakuthiwe abale BP bangahlatshwa ngangizwe njalo ekuqaliseni labalethukela labalani.
Uhulumende uqale ukuhlaba abaphila ngokuthengisa kobulawayo kunsukwane ezidlulileyo walandela ngokuvulela bonke abaleminyaka ephezulu elitshumi lasitshiya khonombili 18 years ngomvulo. Umnumzana Nkosilati Brighton ngomunye ozisebenzayo osowahlatshwayo.
Besihlatshwa thina amavenda iveke eliphelileyo yonke behlatshwa kwesaba lesi sikhuhlane ubhubhane olukhona lo. Hayi amavenda wonke ahlatshiwe abanye behluleyo khonokho indaba yamalayini lela emasuku zangikhona zisuke bemfihlane.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi amajackson la alungile njalo abantu kumele bahlatshwe. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umsakazo weStudio 7 namuhla ubambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni umdeni wentatheli eyake yasebenzela lumsakazo okweminyaka uSandra Nyaira. Isikhulumeli somdeni uTatenda Nyaira uthi uSandra uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19 eseHarare izolo. Uthe uzabekwa eWarren Hills eHarare ngomgqibelo. USandra wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News wazobuya lapha eWashington ukuze sebenzela iStudio 7. Inhlanganiso ezifana leMisa kanye leZimbabwe Union of Journalists lazo ziveze ukudana zisithi ilizwe lilahlekelwe. USandra ubesebenzela umanyano weUnited Nations. Siqoxe lomhleli wezindaba zalumsakazo ezesindebele uPraxedis Jeremiah.
KuStudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga edalela ePhalamende eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe ikakhulu thina abesifazane. Wayengumwesifazana intatheli zindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ukufiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengeStudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli zindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula mnawami Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke eStudio 7 belingabantu abaseduzane laduzane lilobudlelwano obuhle njalo livela kathana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi lalo baseqedile izifundo waba ledlabuzane leliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe ukuba intatheli izindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawana.
UPraxedis Jeremiah ngumhleli wezindaba zeStudio 7 ezesiNdebele. Sixoxe njalo lomngane kaSandra Lai ointatheli izindaba uBrenda Moyo.
Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhu sisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyagula, uyakhwehlela, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabonana laye ekugcineni kwenyanga kaMeyi eHarare eziphilele, ekholisa, exoxa, asaba lesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imuli yakhe. Imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labanawo akhe nje lomne wawo. Okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu, lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu. Uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungithiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho yimuli yakho. Uma abanawo wakho kumbodade wenu kumbo omne wenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu. Ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawo wakho, dade wabo olomne wabo ikakhulu ubaba, ngoba sizakuthuba bowakhela ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu.
UBrenda Moyo ngumngane kaSandra njalo uyintatheli zindaba. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule osakhulayo we-MDC Alliance uMnumzana Makomborero Haruzivishe nge-R10,000 yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa kwakhe okwenyanga ezintathu. UHaruzivishe wagwetshwa ngemva kokutholakala elecala lokubangela udlakela. Kusenjalo abahluleli bedale le-Constitutional Court namuhla bale ukuzisusa kudaba lokuhluza isicelo esikhwezwe lilunga le-ZANU-PF elifuna lumthethwandaba unqume ukuthi umahluli omkhulu uMnumzana Luke Malaba usemsebenzini ngokusemthethweni. Inkampani yamabhasi kahulumende eZuko isiyehlise impatalo ngemva kokuyikhuphula kumaviki amabili edluleyo. Le yinto ebisibangela ukuthi abantu baminyane ezimoteni ezithwala uZulu ngaphandle komthetho kungalandelwa iziqondiso ze-COVID-19. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamashumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamashumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamashumi amathathu 30 kilometers ebiyi-$90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamashumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80. Amakhombi asebenza lezupho wona ehlise imbadalo yamakilometer afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku $80 yaya ku $60. Amakilometer afika kumachumi amathathu wona asebiza $80. Uzulwa kobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo, abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bagcine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19. Omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehliswa kwentengo yokugada, imali yokugada uzupho bekuvele kufanele lakhathi esisadula yona le ekhona kumele iyehliswe njalo.
Uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli.
Kuqakathekile ukuthi laba abashaya imithetho bayilandele, bangayishayi bayibeke eceleni, kodwa sikubona njalo nje. Uzathola ukuthi kuyavalelwa izwe kuthiwe kule COVID-19 lockdown, kodwa uthole laba ababusayo bengakulandeli, khona lokho bebuthanisa abantu, sikubona kuso sonke isikhathi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown.
Siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asihambeni siyehlatshwa sivikele i-COVID-19. Okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi sikontinue sigqoka kuhle ama-mask ethu.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngumqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo.
Lokhu yikuthi silumane indlebe, njengoba besilumane indlebe osokudlula umnyaka lo odlulileyo ngendaba yobhubhane lolo okuthiwa yi-coronavirus olubi kakhulu esikhulume ngalo kakhulu khonapha. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi, subuya ngobube bona beyane esalitshela khona, subulala okwamagama. Yikho ke sithi okuluma indlebe ngowakho bahlabe zulu. Namhla ngilapha nje ngilazise lingalaleli omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumubi, njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhamba abantu abalutshwana izihlobo kuphela, likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane usiyaphambili. Njalo ngiyananzelela lapha emadrobheni abantu lokhu bengalaleli besenza isiminye eminye esamagama. Ingozi le imbi kakhulu, sizama ukuthi sikhulume siyivikele. Lingaqali ukuma isiminye eminye yiso esibi kakhulu, likhuluma liphefumulelana lingavalanga amakhala, lingagqokanga ama-face mask, njalo lingaze lasondelelana limekhatshana le emakhaya, lingasondelani labantu ababevakatshile bevele emadolobheni. Siyalixwayisa mahlabe zulu, sesisiya engozini embi inyanga yonale yomqando isiyakhuphuka ngale, abaningi siyabe sesikhuluma singasekho. Siyalixwayisa mahlabe zulu, njalo sibona lapha umkhuhlane lo usumemetheka. Bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu, selile ibhubhane livela kwamanye amazwe.
Uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye, wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho, okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe kanye lezinye impahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, umnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlongudlongo lobu kuza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoloze ukudla, imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo esithele iZimbabwe lizathwala nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle eDurban Port. Iincwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekolishini yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengelamsebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nasi-informal market. So nqaba ngekele ukuthi balethe izinto ngaphe eZimbabwe kuzakuba lokuhlamba okukhulu emakhaya.
Umuntu oqhubeke wathi ithela lodlakela lowo uzakwengeza induku ebesivele sikhona emazweni ezansi ye-Africa. Kundaba zomnotho lokusela kwemsebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe isaseyi-Rhodesia 79-80-81. Ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors ase-South Africa azathwala nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo incithi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolu lakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Nasokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangumnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rights lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi esikutholayo okuvelela ngaphetheya kaLimpompo.
Sehlulekile ukukhuluma neziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba sokubotshwe abantu abedlula ikhulu njalo kwafa oyedwa kwele Cuba lapho kulokutshengisela khona abantu besola umbuso okhona. Lo msakazo uthi njalo uPapa Francis wesonto yeRoma usebuyelile esikhohlweni sakhe eVatican ngemva kwensuku ezilitshumi lanye esesibhedlele. Inkosi yakwaZulu uMrs Zulu Zulu namuhla usole udlakela olulokhe luqhubeka kwele South Africa abantu bentshontsha ezitolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapolisa esithi sokufika abantu abedlula ikhulu kulolo dlakela. Siqoxelo lwela amalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina into engani yangilumela ukuthi inkosi asizwanga iphawula umbono wayo ngokubotshwa kuka Jacob Zuma bengumongameli. Kuyalumela esikubonile kuphela, sibone becotsha umgilisi obe induna yamabutho. Yikho okwenza sizibuza ukuthi nxa esekhwaza esekhuza noma eqondile ukuthi akhuze ukwenzela ukuthi udlame lolukhona luphele. Kodwa okuyiso isisusa sodlame akakuqambi akakhulumi lutho ngakho. So ukukhuza kwakhe kuyalumela kungasenani ngenxa yokuthi udlame vele lubi kuqondile ukuthi akhuze. Sizethemba ukuthi abantu bazamlalela kuphinde futhi bamtshotshozele bamgququzele ukuthi layaphatheke ekubeni ngabanye abadinga indlela ezingeladlame ukuthi umongameli uZuma akhululwe.
Udlakela sibona ukubana luyaqhubeka lanxa nje uhulumende esethumele amabutho. Ungathini ngalokho?
noma udlame liqhubeka uzananzelela ukuthi solunganeno akusafani njengokuqala abantu ba sebenanzelela ukuthi hayi inxabe bedeliza izinto badeliza izinto ezaphathisa bona kusasa lamapolice aseqalile futhi ukubopha abanye abantu okukhonza udlame lwayehla ukungenela kwamasosha nakho into eqondileyo ngenxa yokuthi khathesi impahla kade silahleka besiningi amapholisa ubengana asesehluleka kumbe ukwenza umsebenzi ungathi futhi kulamanye lawo njengoba siwabone lamanye lawo elutha etshontsha njengabanye akade ngani ayesaba kumbe afuna labo ukubhenefitha lawa luthe so ayikuqondile sibili ukuthi amasosha lawa angenele kodwa esikugqugquzelayo esikufisa ukubona kusenzakala nikuthi abantu sebetshengisele ukuthi into kazuma kayibaphathanga kuhle sesakhala ukuthi uhulumende uzoba nguhulumende olalelayo ozadinga indlela zokuthi kukhulunyiswane ukuze lolu hlupho lukhona lusolveke.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu njalo sixoxela ekwele South Africa. Kusenjalo umanyano weSadaki namuhla uthumele iqula lesibili kwele Eswatini ukuyakhulumisana lenhlangothi yezijiyeneyo ezigoqela benhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye lalabo abatshengiselayo besola umbuso wenkosi uMswati wesithathu besithi ulochuku. Amalunga equla leli yagoqela iziphathamandla zeZimbabwe eza kwele Botswana lezase South Africa. Kubika umqondisi Dube eseHaburoni kwele Botswana.
Iqula leli ngelogatsha olubona ezomvikela eleSadik Troika lona elike lathunywa kwele Eswatini kumaviki ambalwa edluleyo kuyabhula umlilo kodwa lafika lazikhulumela leziphathamandla zikahulumende kuphela. Lokhu kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechothoza umbuso ka Mswati owakubangela ukuthi iSadik iphumele isinqumo sokuthumela leli qula okwesibili. Uhambo loluluza ngesikhathi udlondlombo siyaphambili eSwatini njalo lamasosha esethiswa umlando oqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo ezitaladeni. Umongameli Mokgweetsi Masisi omgcinihlalo ogatsha lweSadik olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leli lizahlana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lweSadini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengithumele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokhu bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSadik.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abo manyano osekela ukutshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazi lutho ngezethekeli zeSadik. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSadik izimisele ukuqeda udaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemntubuzane Masisi umongameli waseBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo weTROG kuSadik. Mane sikukhanza lokhu kuyinzelelo nje lenkulu phecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, the civil society and all political parties, because kude ngisho namunye lo wadiko lokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye ukutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana leMbabane kanye leManzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqathekele ukuthi iSadik ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sithi lokumnumzana Masisi uyadapt inhlangano elekumele abantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nemathrade union and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu labo embona bahlunyetwe ngekubulawa igwenyama Mswati wesithathu.
Inhlanganiso yeAmnesty International ithi sokufa abantu abamachumi amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapholisa ngesikhathi betshengisela. Kodwa abamabandla aphikisayo nangavunyelwayo kulelo lizwe bathi bedlula amachumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni bachisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kaMswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikhangele ebezihamba phambili. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesikhathi uhulumende esengeze ngamaviki amabili uhlelo lokuvalwa kwelizwe olwe-lockdown. I-Studio 7 ibambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira, yena othethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.